Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 31 Mbimbitho 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Usikomicho jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake investigation unit. City Tina is special investigations team.
Amapolisa awe Zimbabwe Republic Police athi asesungule uhlangothi oluqondane lokuphatha izehlakalo zodlakela kwezombusazwe esingaba khona phambilini kokhetho oluzayo.
Kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kathi ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini.
Uzulu weZimbabwe uthi amapolisa awekomishini eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele avule uphenyo phezu kwamacala enkohlakalo aphuma kudocumentary yomsakazo weAl Jazeera. Abe-Associated Press babika ukuba owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzazethula ezandleni zabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yomkhankaso wokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa athi asesungule uhlangothi oluqondane lokubopha labo abazaphatheka kuzehlakalo zodlakela phambilini kokhetho oluzayo. Athi njalo azabopha bonke abephula umthetho kungakhathalekile ukuthi ngabe ZANU-PF kumbe ngabe CCC. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yentathali zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ wokubonisana phezu kwamalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kukaNtulikazi loNcwabakazi lonyaka. Unobhala wenhlanganiso yentathali zindaba eyeZUJ uPerfect Hlongwane ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukubiza lomhlangano walamhla.
Izakhamizi zilembuzo ngokuthi lezi nhlanganiso zilungisele okunganani ukhetho. Kanti intathelo zindaba lazo zilembuzo ngokuthi amalungiselelo asengaphi. So sibone kuqakathekile ukuthi sihlanganise bonke laba.
Isikhulumeli sohlangothi lwamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obekhona kulomhlangano ulandisa kabanzi ngamalungiselelo asebewenzile ngokhetho oluzayo.
Usikomicho jikelele, Commissioner General of Zimbabwe Republic Police, Commissioner General T.G. Matanga, usefake investigation unit. City Tina is special investigations team. Itimi leyi kumele ibambe indaba ze violence.
Wengeze ethi kabasoze babe lobandlululo kundlela abazophatha ngayo izehlakalo zodlakela lwezombusazwe kungakhathalekile ukuba umuntu ngowaliphi ibandla.
So sicela uZulu ukuthi asinikeze information. Sicela uZulu ukuthi asebenze lathi njengeZimbabwe Republic Police sonke.
Umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla leCitizens Coalition for Change uthi bazoyicela isivuthiwe kulokho okuchiwo ngamapolisa.
Sileyo zikhalazo eziningi nxa sikhangela ngamapolisa kathesi abantu bethu bayachaywa bengaripoti emapoliseni yibo abasuka bebotshwe.
UMnumzana Bekezela Gumbo uthi kuyinto enhle nxa bezazifeza lezi zithembiso amapolisa.
Amapolisa ajayele ukuthi egcine esesehluleka ukubamba abantu bezanu ababe besephula umthetho ngenxa yokuthi besesaba upresident kumbe besesaba abantu abale power abaphezulu khona ngale eofisini kapresident.
Unyathi utshele njalo lumhlangano ukuba amapolisa azoguqula indlela yokudlelana kwabo lentathelizindaba. UThabani Dube oyintathelizindaba esebenza izimele Laye uthi ulethemba lokuthi amapolisa bazalandela izithembiso zabo.
Isikhathini esiningi ama-journalists ajwayele ukuhlangana lengozi esikhathini sama-elections. So kuqakathekile ukuthi singakafiki kusikhathi lesi sibe sikhulumisana lamapolisa sibonisana ukuthi singakuhambisa njani ukuthi ama-journalists ayenze umsebenzi wawo engela ama-problems abahlangana lawo.
Lo mhlangano owenzelwe endaweni ye-theater in the park eHarare ungenwe ngabenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela amapolisa aweZRP, abe-Elections Resource Center Zimbabwe, ERC, kanye loZulu. Okulapho abe-ERC abacele ikhomishini ebona ngezokhetho ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngoba abantu abanengi bebengekenelisi ukubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka ngenxa yezizathu ezichiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ivandla lesi-CC lithi kumele kubunjwe iqula lengcwethi ezizimeleyo ezivela phandle kwelizwe ezizaphenya udaba lokuntshontshwa kwegolide izigilamkhuba ezithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa. Inkuthazo le iza ngemva kwefilimu ethulwe umsakazo we-Al Jazeera eveza ukuthi izigilamkhuba lezi zingena njani eZimbabwe lemali engcolileyo etholakale ngendlela ezingekho emthethweni, lokuthi igolide zilikhupha njani elizweni ngudlu zisiyalithengisa eDubai. I-CCC ithi bonke abathinteka kulolu daba kumele babotshwe bajeziswe. I-Al Jazeera yethule ihlandla lesibili lali filimu izolo elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors. Kuleli hlandla umnumzana Ricky Doolan, osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Herbert Angel, utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika ku-US$1.2 billion eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering, ziyisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiyalithengisa eDubai. Owake waba ngumcebisi kaMnangagwa utshele umsakazo we-Al Jazeera izolo ukuthi u-Angel usethathelwe ipassport yakhe wamiswa umsebenzi ngumongameli. Kodwa namhla isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba, yena obikwa esebenzisa elinye igama ku-Twitter, wethule umbiko esithi lokho ngamanga aluhlaza. Sixoxe lo lwela amalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kulusizi kakhulu wabunkomo ukubona izigemegeme ezifana nalezi esizibona zikhitshwa i-Al Jazeera mayelana ngokukhwabanisa i-corruption eyenzakalayo elizweni lethu. Ilizwe leZimbabwe ilizwe esilikhangileyo esilibona ukuthi liya ngokucwila ikakhulukazi nxa sikhangele ze-economy. Kodwa kuphinde njalo kube isimanga ukuthi kanti ilizwe elinothe kangaka ikakhulukazi kwezembiwayo kuhamba njani ukuthi ilizwe liqhubekele phambili lisiya emgodini, kukati khona ilizwe elifanele ukuthi ngayothiwa liyazivusa liqhubekele phambili njengalokhu esake sakubona ngaphambilini. Ngoba nxa sisiyakhangela babunkomo isikhathi sifana lesikhathi sabo Ian Smith ababe kuma full blown sanctions, ngesikhathi lesiyana kodwa babesenelisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lalililizwe laliphila, ilizwe lalisenelise ukuthi kube lakho konke okwenzakalayo, njalo noma lali kuma sanctions lalisenelisa ukuthi lingasupplya i-Africa yonke jikelele, ngoba yikho yayibizwe i-bread and basket ye-Africa, ngoba yayilamandla ne-currency yakhona yayilamandla iloba kwakulama sanctions. Umbuzo ohlala kuyiwona lo ukuthi kanti pho ke thina kuhamba njani ukuthi ilizwe lethu linga yenelisa ukuthi likhiqize ngendlela efana nayo. Kodwa ke sekusobala kathesi ukuthi indaba yenkohlakalo yiyo eyimpehlane eyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokundlondlobala.
Bakhona Dube abathi njengoba uMnangagwa ekhanya ethinteka kangaka kule filimu, njalo lalabo abaphuma kuyo besithi badlalaye, kumele aphume egcikeni atshele abantu beZimbabwe ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ubona ekwenza yini lokho?
Nga engumonga meli okoto njenga loku ava mukhlala ukhuluma ukuthi yena ungumonga meli olalelayo njalo ungumonga meli okoto. Kuyabe kufanele ukuthi azigeze akhulume kube sobala ebantini beZimbabwe ababekele into eyiyo ayaziyo layo ukuthi iqiniso lalokho yikuyini. Njenga khona lokho esikubonayo uzokuthiwa ukuthi ubone umonga meli kule mali isizumbulu thize esama-thousand US dollars futhi usibhadale nje kodwa ukuthi uhambiwe wona. Ukubaluthi konke zenezi zinto zenezi eziyabe zisenzakala ngaphansi kwakhe eziyizinto abathi bona nxa bengena embusweni bathi bona yiyo inkohlakalo eyayenza ukuthi begcine bethatha umbuso ngenxa yokuthi babebona ukuthi kugcwele izikhohlakali eceleni kukamnumzana uMgabe. Pho ke nxa kokuthi lokhu ababesithi bakukhipha okokuseceleni kukamnumzana uMgabe nxa siphinde sikubona futhi sokusenzakala kuye manje umehluko wakho uyabusungaphi? Yiko kubaluthi azigeze akhulume atshele uZulu weZimbabwe nxa engumongameli oyazi ukucabangela abantu bakhe nxa ungumongameli ofuna ukugayida ofuna ukubusa ilizwe lakhe ngendlela eqotho.
Abathinteka kule filimu ubona bebotshwa yini lalabo abakuhulumende bexotshwa umsebenzi?
Angiboni babunkomo ukuthi ukhona umuntu ozaboshwa ngakho lokho esikubonayo kusenzakala kuAl Jazeera ngenxa yokuthi sesesakubona phambilini ukuthi bakhona abantu kugcina abanye bathumela ibizo bathi catch and release ngenxa yokuthi abantu benza amacala amakhulu beqeda laphana nje baboshwe kodwa kusasa umuntu okhona uzambona sezihambela kungabe indaba zalutho. Okuyinto eyabisenza iyabi iqhuquzela abantu ukuthi baqhubekele phambili besenza ubugwelegwele besazi ukuthi noma ungaziwenzeli noma ungaziboshwe uzavuka ukhulilwe njalo kusasa. Okuyinto eyenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili lokho licwila ikakhulukazi kweze economy ngenxa yokuthi i-economy ayisebenzi ngendlela efanele ukuthi isebenze ngayo ukuthuthukisa umnotho welizwe kodwa i-economy isebenza ekutheneni ingene ezikwameni zeziporolize nalezi ezilokho ziporta ngaphansi kwakhe umongameli.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilithane. Kusenjalo amaphephandaba kahulumende kanye lemisakazo yakhe alokhe engathuli izindaba eziphathelane lalolu daba. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wethusele intatheli izindaba esithi zizabotshwa zingalokotha zikhulume ngalolu daba. Amanye amaphephandaba azimeleyo lawo abikwa esesaba ukubika. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uzazihambisa eNew York kwabathonisa icala lokuba wasebenzisa okungekho emthethweni imali yokukhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Akukacaci ukuba abaku-grand jury abavotele ukuba ulecala lokwenza okungekho emthethweni balubeke njani udaba lolu ngoba abakwenzileyo akukavezelwa uZulu. Bathe kumele amiswe emthethwandaba okwenzela ukuba athoniswe akwenzayo ngoba kwephula imithetho yokhetho lweMelika. UTrump kubikwa ukuba wahlawula imali ethe xaxa unkosazana Stormy Daniels okucatshangelwa ukuba waya laye emacansini esenzela ukuthi engakhulumi ngodaba lolu ngesikhathi ekhankasela ukhetho luka-2016. UTrump uthi konke lokhu kwenziwa nguhulumende kaBiden owesaba ukuba uzavotelwa ngabantu kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu ngokokuqala ukuba owayengumongameli abotshwe kumbali yelizwe leMelika. Loba kunjalo, ulakho uncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change.
Ngithi ke kusitshengisa ke indaba yokubana ke kuqakathekile ukubana umuntu nxa kukhokheli ebe ngumuntu ke olesimo lesindo ebantwini sikhangela ke ama-culture atshiyeneyo lokukhangeleleyo hayi khona ukubana umuntu engumongameli ebe ngumuntu olamacala njalo ebe ngumuntu ke ongelasimo phambili kwabantu
eZimbabwe ke Siziba
kuhlukene lesikubonayo kakhulu kwelakithi okubana ke abalemacala yiba bafakwa phambili ke ungakhangela ke abezanupf belama-primary abo abantu ababakhethileyo ukubana bebe ngama-MP nama-councellors ngabantu okufanele ukubana ke bebe bephendula ke iindaba zabo emadala emapalamende abanye besemajeli kodwa ke ubona ukuthi yiba abantu ke abaphiwa isikhundla yiba abantu abahanjiswa phambili kwelakithi njalo liyakwazi ukubana kathi sihluphana ke ngendaba ke ye documentary ephumeka uJezira etshengisa ukutshontshwa ke kwemali elizweni. Kodwa kuze kufike namuhla ke akula ke obanjiweyo sokuyatshengisa indaba yeimpunity.
Mnumzana Gifto Stalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ngumuntu ohamba phambili kuma Republicans kulabo abantu abafisa ukuthi bemele lelo ebandla ukhetho lika 2024. Yikho ke yena esithi uyahlukuluzwa ngenxa yokuthi abafuna ukuthi engene esikhundleni okwesibili. Kodwa esikwaziyo ukuthi kulamacala okuthiwa akhona ahlanganela lokuthi wayengabhadali kuhle izimali ku-Internal Revenue Services okwenza ukuthi omunye umanager e-ofisini yakhe ebotshwe egwetshwe.
Wole Zimbabwe kungenzakalani na babanayo?
EZimbabwe siyazi ukuthi kwaba lesikhathi lapho wayengumongameli uBanana abotshwa khona ebotshelwa ukuthi walala emacansini labo baba. Kodwa kuthiwa anxa abanye bekhuluma bathi hayi lokhu kwenzela ukuthi engangeni esikhundleni sika Robert Mugabe ngenxa yokuthi abanye babesithi uMugabe kaphume. UThembo Mahadi waphuma esikhundleni ngenxa yokuthi walala lomfazi womuntu. Kuthi kunjalo nje sizwa kuthiwa uPresident Mnangagwa ngomunye akade besebenzelana labanye ukuthi bekhiphe igolide elizweni izimali zangkhona zingaphenduki kuhle okulicala elingabophisa umuntu. Kodwa asikezwa ukuthi kuzenzwa njani.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBoston khonapha kwele Melika. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
I-America kayimelanga ibone ngantombe mhlawumbe sebeyenze the first in history. Kuyenzakala la ngapha kwele Africa. Vele umuntu nxa usembusweni angithi uvikela ngumthetho iconstitution yakhulumana sitting president ngeke abanjwe kodwa ungenza izinto zakho ukukhona phana ziyakulandela ngemva kwalokho. Khangela nanku sibonile even next door ubaba uZuma kumehlele wazi wangena lasejele lokungena sejele sibili. So yinto eyenzakalayo emazweni awe-Africa asonto emangalisayo ngoba lathi siyakwazi ukucabanga ngendlela epheleleyo, siyakwazi lokulandela umthetho ngendlela oyiwo.
Siyakuzwa babathuma kodwa kusobala ukuba okwenzakale kuTrump kungeke kwenzakale kumongameli eMasomnangako.
Sesibonile abantu abaningi akade besembusweni bebanjwa izinto ade bezenza besembusweni. Sibonile ama-ministers athize amaningi.
Umnumzana Joseph Chuma ukudale le Central Committee kubandla le ZANU-PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unkosikazi Kamala Harris umsekeli kamongameli wele Melika namhla ugqibe ukwethekelela ele Tanzania esebulubhekise eZambia lapho azaphetha khona uhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Afrika. UHarris uncome umongameli weleTanzania unkosikazi Samia Suluhu Hassan ngendlela abusa ngayo enika izizalwane zakulelo inkululeko yokusekela amabandla entando yazo. Wacitsha imithetho yokuncindezela abamabandla aphikisayo eyayifakwe ngumuyi owayengumongameli. Igqiba inyanga kaMbimbitho lilanga lokugcina njalo lapho obekuqakathekiswa abesifazane emhlabeni jikelele ngumanyano wamazwe omhlaba United Nations. Lokhu kwenziwa mnyaka yonke. Abesifazane bamazwe achiyeneyo bebephathekile behlangana bekhuthazana besabelana imbono njalo bethuthukisana. Omunye umhlangano omkhulu wabesifazane obuqoqiwe ngumanyano wamazwe omhlaba i-UN Conference on the Status of Women, CSW67, uqhutshwe eNew York City kusukela mhla ka-6 kusiya ku-13 kuyona linyanga. Lanxa kule mzamo eyokulinganisa amathuba ngobulili, bayavumelana abesifazane ukuba kulokhe kulohambo kulowo mango. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala Machazi, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ophathekayo njalo ekulweleni amalungelo awesifazane.
ukukhona nje ukuchinto kancane kulochinto lincane ngoba ningananzelela lakhathesi izehlakalo ezincane nje ezamabhizinisi omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamali eyokuthi baphakamise amabhizinisi abo ukuthi ubone ukuthi ngoba ngumuntu ongumama eyabe ufuna ukwenza into enhle elengqondo ibhizinisi enhle elengqondo bese sibuya kube ezombangazi kumbe ezokuba ngumama phakathi kwamalokishi icommunity yethu omama basekhatshana kakhulu basecindezele kakhulu ngiyakhangela inhlanganiso ezinjengama-resident association wonke nxa kushiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu umama ethemingi ehluke ukuthi angele esikhundleni esikhulu ngika ngakubona khonapha besihama kukhetho lwebhutha kuminyaka lo owadlulayo sehluleke ukungena ngokobaba babenemali bahamba bethenga abantu all-over kwathengwa abantu sehluleke ukungena sadliwa kwangena ubaba waba ngu-chairman ngabe esikhundleni lathi sisamele singene khathesi
kuqedwa njani khonoku kucindezela
kuza kuqede yithe omama ithi omama kufuze esikuqedi sazisane njengabomama ukuthi lapha kumumama ngomumama bekuzanke imbuko enjani asimpheni ithuba simfake bese sihlalisana laye phansi sikhulumisana laye simtshengise sikufakile kube phuthakeli kube phuthakeli cela liqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama siyalahlana sicike ngobaba yomama kanaliuze yomama kanunje yomama kani ubaba besethatha i-advantage angene ezikhundleni yitho kumele sikuqedi
nxa sixoxisana labo baba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo banayi lesincindezela njengabantu besifazana
obaba bathi yithe sivuma lokho bathi yithe sivuma lokho kakhulu ngoba selo nga ubaba esecampaigna laphana baze baomama babeziwa bagcwali kwabantwana baze basise lokuthi bonke baye emacansini laye bathi yithi kodwa kulabo baba abasisayo ukuthi siphakame bese bephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda khonokho ukusekelo baba ngoba kule mfazi imbili mntanami ibe mali ibe ndaba zokuya emacansini le sisitho mama bethebele umuntu oyedwa azahleka athi ngathi nanganani obaba kuyabahlekisa lokho vele abasibali ngenxa khona okho basibona nje singabantu abangakwaniwe abangakwananga bese besithathela amathuzi ethu yena lami ngoba yitho esiyabe sesizinikeze ezandleni zabo
so singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho
akula ngingaze ngifakwe kuleso kudla kodwa ngabe ndokho engikhangelelwa phansi njengomama ngabe ndokho engikhangelelwa phansi ibe lomuntu ubaba ozabe uyezongicontrola sengifakiwe kuleso kudla abe ngiyongicontrola lawaye ndare sesenza ukuzokucina nga ufikana lobamo ongathiniwe bezinto ucina kulokuxabana okukhulu enhlanganisweni yasemakhaya kucina kunjalo futhi yasemisebenzini kucina kunjalo futhi
seluleko bani ongasipha abantu besifazana abalaleleyo machabalala
kumele kube lotshintsho olukhulu kumele omama bahlalele phansi kulezinhlanganiso ezilezimali ezikhangelana labomama kakhulu baba batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezele bantshintshe le lokhu kufundiswa bakufundiswe behlangane nabobaba batshelwe kunabobaba kukhulunywa iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani mubi ye ngakathandi kunjani so iqiniso elihle yikuthi omama sibesathe phansi inhlanganiso lezo-wine zobani zinengi nasemazweni khona ngale kumele babone ukuthi imali yangena sibili incedise omama ukuthi bantshintshe iy'ngqondo zabo babe ngomama abazazazi ngoba ngaphandle kokuthi bashele akulanto engaqonda siyebhodini siyacina vele singekho umama siyela khonkhani ukuthi umama ngoyikhitshini umama ngoyikhaya
unkosikazi Patricia Chabalala Machazi ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ophathe kanjalo ekulweleni amalungelo abesifazane kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu yena-ke usebenza ekobulawayo asizwe nexoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda
Kholakele ulesikhathe eside ezomculo yena ke udabuka esikhalangeni akutshela abalaleli ngembali yakho ngamafitshane
intombi ezalwa komdanyazana ewuwana ebulilima kodwa ke ngikhulele komablana isikolo sami lapho engifunde khona kuseseuwana yikho engifunde khona then ukuhlabela ngiqalise ukuhlabela ngo 2006. Kukathi kodwa ke bengingeke ngisho ukuthi ngiqalile khonapho ngoba bengithanda nje ukuthi ngihlabele lasesikolweni.
Umandloko wasebenzela abanye abaculi engakazimeli yedwa.
Ekuqaleni kwami ukuhlabela vele ngiqalele igroup okuthiwa ngamakholo amahle, kulapho engiqalele khona, lapho besilandela khona umculo ohambelana lo wencwandeni. Kodwa ke thina siyi-12 apostoli inkonzo sihlabela nje ngilo bheki kala osewalalayo wasishiya.
Ngifuna ukukhuluma Jehova, ngifuna ukukhuluma Nkosi.
Utholakele uthi yena wathunuka umculi olodumo olukhulu kungoma zokholo owe-South Africa.
Umuntu ongenza ukuthi ngalandela ukuhlabela kakhulu ngu-Rebecca Malope, because ngiyakhangela nginanzelela ukuthi mina ngangivele ngihlabela kodwa ngingazi ukuthi ukuhlabela lokhu kuyinto enganikeza imali or mhlawumbe kube yisifundiso kukhanyela kuma-TV. Mina ngikhulela emakhaya, phela thina kithi kuduzanda simlageni, so into okuthiwa ngo-TV vele mina bengingakwazi, vele angizange ngabakwazi, ngaze ngakubonela empandeni mishini lapho engafunda khona.
Unesiphiwo uMandlo, njalo umculo wakhe uthakazelelwa ngabantu abaningi. Phosela ilizwi ukubalaleli ungakahambi.
Okunye ngathi ngakutsho ukuthi ngumuntu nje ohlabela loba yini, njalo abantu mabayafuna ukungithola bayangithola nje kuFacebook, kodwa ngisomuntu okhutheleyo kakhulu kuFacebook. Kuyinto okumele ukuthi ngizikhuthaze ngayo, ngikhona ngikhona lapho ngingu-Sister Queen G. Tholakele ngoma yabo. Omunye angazibuza ukuthi uNdlovu velaphi. UNdlovu isibongo sami esomshado esamisa komoyo. Yimumansingizi, ngiyalithanda kakhulu, ngiyabonga.
Okwamanje utholakele Ndlovu usengena kwezombusazwe, uthi ufuna kulelwa amalungelo abaculi labesifazana eZimbabwe. Ngiyabesilayo kuhlelo Woza, Woza Friday. Banasona mnandi kini lonke igama lami as a Jesus fan.
Sibonge lapho Ezra Chisa Sibanda namhla ubesiphathele umculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukwethulwa kwehlandla lesibili le-documentary eveza inkohlakalo enzakala emsebenzini wokuthengiswa kwegolide ephuma emsakazweni we-Al Jazeera. Isikhathi sethu sesidliwe isikhathi sesivalelisa sesiligqiba lapho uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngise-Washington DC, yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.